U-Senator weVermont umnumzana Bernie Sanders obencintisana lonkosikazi Clinton kukhetho lwama-primaries uvumile ukuthi wanqotshwa njalo wakhuthaza abantu ukuthi basekele uClinton ethi leli lizwe lidinga umkhokheli omanyanisa abantu hatshi okhuluma kubi ngeminye imihlobo enjengama-Latinos, ama-Muslims, abesifazane, abensundu lababe kubutho laloba bekusobala ukuthi ababemsekela kuma primaries bebelokhe belokhophe bethandabuza ukusekela uClinton yena uqine ngelokuthi kumele bamanyane bamkhethe ukuba ngumongameli weMelika ngaleyo ndlela bavimbe uDonald Trump owama Republicans ukukhokhela leli lizwe umkakhe kamongameli Barack Obama oseqedisa ihlandla lakhe lesibili lokubusa engowebandla lama Democrats njalo unkosikazi Michelle Obama ulethe idlabuzane emhlanganweni omkhulu waleli bandla owenzelwa ePhiladelphia, ePennsylvania, lapho ekhuluma ngempilo yakhe eseWhite House, ekhuthaza abantu ukulotshwa kwembali ngokukhetha okwakuqala umongameli wesifazana, njengokukhetha okwakuqala kumkakhe njengomongameli onsundu wakuqala weMelika.
And when I think about the kind of president that I want for my
ngicabanga ngomkhokheli okumele akhokhele leli lizwe lethu elihle kangaka ongaba ngomkhokheli wabantu bami abangamankazana sifuna ukubona umongameli olembali yokusebenzela uZulu ophila impilo ezawa isifundo kubantu bethu oqhakathekisa umsebenzi wakhe njalo owaziyo ukuthi ukuba ngumongameli ayisikho ukudlala amadlwane lingayengwa ngabantu abathona belitshela ukuthi leli lizwe seliwonakele akulanto enjalo leli lizwe lihlonishwa ngabaningi emhlabeni jikelele njalo wonke umuntu ufuna ukuzohlala kilo
inkulumo yakhe laloba engabethanga uTrump ngebizo ube gudla iguma lapho yesithi kufuneka umongameli ololwazi olweneleyo ngokudlelana kwabantu okhetha amagama awachoyo engaphongubhudluka ethuka abantu njalo elokuzinza omunye okhulume waqakezelwa kakhulu eletha laye idlabuzane kulomhlangano weDNC ngusenator weNew Jersey uCory Booker oke wanakanelwa kuba angaba ngumsekeli kaClinton engakakhethi uSenator Tim Kaine uBooker uchaze uTrump njengomuntu olenkulumo ejonge ukwehlukanisa uZulu weMelika hatshi ukumanyanisa ethi leli lizwe lakhiwe ngothando ngakho ke olentshumayelo yothando nguClinton okumele akhethe ukuba ngumongameli waleli lizwe abazakhuluma lamhlanje ngolwesibili emhlanganeni weDemocratic National Convention iDNC bagoqela uDona Brazil osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo weleli bandla lama-Democrats uNancy Pelosi okhokhela amalunga ebandla lama-Democrats edalela eParliamente ele House of Representatives owaba ngumlawuli wakuqala wesifazane waleli dale kuzoba lowake waba ngumongameli weMelika uBill Clinton ongumkakhe kaHillary Clinton abeqembu leMothers of the Movement labo mama abafelwa ngabantwana bedutshulwa kudlakela lokufuthelana phakathi kukaZulu lamapholisa labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC. NginguPraxedis Jeremiah.